uhulumende kudala sinxenxa sinicela ukuthi akakwenze kube lula. Ensukwini ezedluleyo bekusenzeka ukuthi uma uthatha ipassport kumele uqale udlule kwizigaba eziningi ubhadale imali econsulate ubusuhambisa-ke ifomu lakho ekhaya nesihlobo noma umuntu olesihlobo esifana nawe. Iprocess leyo ibinde kakhulu futhi bihlupha ngezindlela ezihlukeneyo. Ingakuqamba kanje ukuthi okunye dekhupha yizihlobo abantu abazalwa nazo ngoba abantu bakithi bayabhadaliswa izihlobo ukuthi bangene ezikweledeni sebebhadale ukuthi izihlobo zibahambisele amafomu e-Home Affairs kulesis dokho. Kodwa-ke into engizoyitsho-ke ukuthi sizwe from ikhonsulu isabhizi bathi bona kuleli vili lingakapheli kube sekwenzekile lokho, bathi basafaka ama-fibe ukutho khona phecelezi into ze-intanethi e-ofisini elitsha lapho kuzofakelwa khona zonke lezi into. So siyakubonga konke lokho okwenziwayo, nakhona nje sekulede yakhala ukuthi ngabe phela singatshelwa indendende ngoba kudala kusele ukuthi sekusenzeka sekusenzeka kuphinde kuyenzeka. Ngengaxoxaxoxa nabantu basekhonsulu batho ngempela bona ukuthi hhayi basafaka i-fibe sekuphekile vele uhlelo luyangena kungakapheli iviki lelo elilandelayo. So we expect in the next 2 weeks that this is going to be done. Siyabonga kulokho.
Manje lizwile na ukuthi nxa ufuna ipassport yakhona ubhadala imali yohlobo luphi, njengoba ekhaya kusamukelwa i-US dollar yodwa nxa ufuna ipassport?
Asikakuzwa lokho. Ngokucabanga kwethu sicabanga ukuthi kube kungabe kufanele ukuthi lowo lalo kulelo lizwa kulo athole ukuncediswa nge-currency yakulelo lizwe ngoba singeze kunakane thina ukuthi ungathi wena ukwelinye ilizwe uthole i-currency engekho kulelo lizwe. So sicabanga ukuthi ilizwe lelo kulo vele kuzoqhubeka kuyileyo ndlela ukuthi ma use-US ubhadala ngama-US, ma use-South Africa ubhadala ngama-rand, ma use-Zambia ubhadala ngamakhwacha. Nge-equivalent yale imali yelizwe esifakiwe i-Zimbabwe gold leyiziki. Asazi ukuthi phela into zekhaya kwesinye isikhathi zinokusebenza ngendlela zayo, kodwa asiku-expect ukuthi kwenziwe into out of the norm.
Sorry, I think umbuzo wami awuzwisisanga kahle. Bengibuza mina ukuthi izizalwane zakwele South Africa esizwe zikhala ngokuthi abeZimbabwe sebegcwele kakhulu kunapho e-South Africa zithini ngalolu daba?
Hayi, ngeke ngizikhulumele ngoba angikezwa. Engikwaziyo ngezizalwane zase-South Africa ezinye azisabafuni abantu bakithi. Khona sekungenye inkulu umehlukeneyo kanti ukuthi singakulungisa kanjani ukuthi nani sizibisele ngakithi sihambe solungisa into zakithi. Nakho phela akusincedi ukuhlala emizini size sinuke kuze kube yukuthi thina njalo yito esikhulunywa kabi sengathi kungabantu abangelakhaya. Hhayi loko ngeke bakhulumela abayizalwane zalapha ngoba siyaxoxa ngalokho kokuthi ama-passport azokwenziwa la. Ngizobe nginamanga mhlaba amuzakeela lokho kwenzeka, kodwa abantu bazame ukuthi-ke basitshele nokunye okuyabe kubahlupha kodwa bakuhambele basitshele-ke into ezibahluphayo ngoba sisafuna ukuyibona kahle ngamehlo ukuthi le nto le uma siyekhewe ebantwini izohamba kahle na.